Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Divana kwezekuseni mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 10 kulwezi 2021 igama ngontungameli Nkomo nazi ezihamba phambili
hayi simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela ababantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo kalisocala
umthethwani laba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Mnangagwa ebelisetheswa izakhamizi zeBait Bridge ezimbili
siyananzelela ukuthi abadala abantu abanenkathesi abasagqoki amamask
kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo izulu seliqalile ukuna kwezinye izigaba kulandela ukutshisa okwedlulise amalawulo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela umthethwani ndaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli emasoni Mnangagwa ebelisetheswa izakhamizi zeBait Bridge ezimbili inhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi umantshi utakuzwa kwazemba ususe usarudzai ambiri jani lo remember Simbarashe Ncube kugwalo lwabasolwa olwe-remand ngemva kokwehluleka kukahulumende ukuthonisa icala labo okomnyaka ababili laba babotshwe enyakenye ngonhlangula besetheswa icala lokuthumeza umfanekiso kaMnangagwa enqunu enkundleni yeWhatsApp. Baningi asebebotshelwe amacala okuthuka kumbe ukweyisa uMnangagwa abagoqela ipolisa elibotshwe ngeviki edluleyo ngemva kokutshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe selibolile njalo lo Mnangagwa uyehluleka ukuvuselela umnotho. Le yinto eyasolwa kakhulu ngamagqwetha kanye labakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele nobhala jikelele webandla lezaphu umnumzana Mthulisi Hanana.
Hayi simtshayela ihlombe umajistrate okhiphela ababantu kuremand ngoba vele icala abalibotshelweyo kalisocala ku-constitution liyakhethwa ngabantu lela so akuseyilo cala nje yikuphonga ukukhawulisana lokwethuselana lokuthi abantu bangabi lelungile lokukhuluma into abayifunayo njalo abayithanda i-free speech. Kuthi abantu bakhulume bekhululekile hayi umajistrate laba simtshayela ihlombe sibili ngoba umthetho lo kade bebotshwe ngawo kawusebenzi kawusekho esisekelweni sombuso.
Kumalanga asanda kwedlula sibone kubotshwa ipolisa elibikwa latshela abasekeli bezanu-PF ukuthi ilizwe libolile njalo uMnangagwa uyehluleka ukulungisisa umnotho. Ungathini ngalokho?
Uvele khona kuhle ukuthi sikunanzelele ukuthi ilizwe leli libolile sibili and okwenza liwe sithi libolile ukuthi siyabona ukuthi yonke into kayisebenzi kuhle kayihambi kuhle ngokunjalo abantu nxa beselizweni elibolile bayathukuthela bacine bephumisela okungaphakathi uhulumende kulokuthi abopha abantu abahlukuluze azame ukuthi bathule noma behlezi phezu kwameva kumbe phezu kwamalahle aseZimbabwe okumele akwenze kalungise ilizwe ukuze abantu bangakhuluma izinto uhulumeni angafuna ukuzizwa abantu balelungile lokukhuluma ukuthi inxa behlukuluzwa besiza ubuhlungu batho ukuthi bazikuhlungu lokuthi obahlukuluzayo ngubani uhulumeni angabahaladi uhulumeni angabathethisi angababophi angabethuseli kodwa alalele izikhalazo zabo.
Ngesikhathi sikaMgabe baningi abantu ababotshwa ngecala elifanayo okuyinto elokhe iqhubeka phansi kombuso kaMnangagwa wona abathi Second Republic bathi bachiyene loMgabe bona sebaletha umbuso okhululekileyo abantu benza intando yabo elizweni yebo kunjalo yini kumbe izimbi lazantabanye nje umgabe lo mnangakho
uyabona into yenzakala lapha akula Second Republic kufana lomuntu othego ibrugwe waphuma phandle waliphendulela wathi sengena endlini wathi nanti ibrugwe elitsha lo laba bantu ngabantu one bona laba kade bevele bebulala izwe from 1980 kuze kufike lapho umgabe ophume khona bayaqhubeka ngohlelo akula nto etshintshileyo akula nto entsha indlela abasebenza ngayo lokhu ifanana kusukela ngesikhathi sikamgabe kuze kube lanamuhla kokunye futhi umgabe uphosa bengcono ngoba wayengayenzi njengalobaba ukuthi bese sibona abantu sebedutshulwa ngamasotsha emgwaqweni okwaba kube kakhulu ngomgabe iGugurawound kodwa lalo baba lo lesandla kuGugurawound sesibona futhi lase kudutshulwa abantu kuyatshengisela ukuthi akulamahluko sibili izimbila zantabanye ngabantu abafana xathu
umnumzana Mthulisi Hanana isikhulumeli sebandla lezaphu ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamachumi phose amane 37 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,581. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose eziyisishiyankalombili 7,808. Asebebhubhile bonke sebefike ku-4,691. Phakathi kwababanjelwa umkhuhlane izolo oyedwa ngowesinye isikolo koBulawayo kuthi omunye ngowesikolo seManicaland. Inhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iZimbabwe Christian Alliance ithi okunye okungaba kubangela ukuqansa kwenani labantwana besikolo ababanjwa lomkhuhlane ikuthi basuke balibale ukulandela iziqondiso ezihlelwe ngabezempilakahle ezifana lokugqoka amamaski ukuqhelelana kanye lokuhlala bege izandla ngesepa ngesonto kulabantu abalichumi lambili ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zakoBulawayo kuthange ugatsha lwezempilakahle lubike ukuba kulabafundi ababili njalo ababanjelwa umkhuhlane ezikolo zeMashonaland West. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSenisipanda.
Kukhanya koBulawayo sokuhlupha ezikolo yikho lapha iCOVID-19 ekhanya ikhwela khona kungenxa yokuthi abantwana nxa behlangana. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi abadala abantu abaningikhathesi abasagqoki ama-mask njalo ke abasakwanisi ukulandelela izinqumo ezinceda ukuthi zivikele iCOVID-19. Abantu abaningi sebehlangana nje beseduze. Siyananzelela ukuthi lokhu engxenye yikho ngabe sokuzaletha njalo kuba lomkhuhlane umemetheke. Njalo into eludubo ukuthi sesisiya kuDisemba ngesikhathi seChristmas okuhlangana khona abantu, ngakho ke kule ngozi yokuba lomkhuhlane ungamemetheka.
Sizwa kuthiwa ezikolo kutholakala abantwana bele coronavirus. Lubhahe kanganani udubo lonalolo olwabantwana bebanjwa i-coronavirus ezikolo?
Ziluthi ezikolo abantwana abaningi bayakhohlwa ukulandelela imilayo evikela njalo enqabela ukuthi ukumamatheka kwe-COVID-19. Ngakho into kumele iqakathekiswe njalo lokuthi izikolo zisizakale ngokuthola ke ama-mask lokuthi abantwana bathole indlela zokugeza izandla, ama-sanitizer. Kube into eqhubekela phambili le mfundiso elokhu iqhubekela phambili.
Abantu belokhu besalandela na imigoqo yabezempilakahle efana lokugqoka ama-mask lokuqhelelana?
Udubo lukhona ngabantu ukuthi bangajayela ulutho bayagcina beyekethisa. Ngakho ke ngibona imfundiso lokukhankasa ukuthi lumkhuhlane lokukhona into kumele yenzakale. Njalo iqakathekile ukuthi amabandla inhlanganiso ezizimele zodwa uhulumende, Minister of Health, Minister of Education kube yinto okubanjana izandla ngakho. Njalo ke kungene ebulenjini, kungene kuma radio la kuma TV kukhankasa ukuthi abantu benanzele lumkhuhlane ulokhu ulathi awukapheli. Njalo singayekela ukunanzelela kutsho ukuthi siyathi singena nje uJanuwari sokusiba leni futhi lockdown ngoba umkhuhlane usumemethekile.
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe. Le yinto ethakazelelwa ngabanengi ngoba bekutshisa kakhulu, isikhudumezi sifika kubo 44 degrees Celsius kwezinye indawo. Ugatsha olubona ngezomkhathi olwe-Meteorological Services Department lwethu le umbiko izolo lusithi isikhudumezi lesi sandulela izulu. Luxwayise abantu ukuthi benathe amanzi eneleyo, bengazichayi elangeni, benganathi utshwala kakhulu kumbe iziphuzo ezilechukela, njalo bengahamba-hambi mahlayana ngoba ukutshisa okunje kungaba yingozi empilweni. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni wachasisa okunengi ngokuthi ukuchisa lokhu kuthinta njani umsebenzi wabo.
Ekuseni kuqale sibili kanti kuyatshisa, kusele izolo nje izolo kutshisa kakhulu kakhulukazi, namhla kovuka kuyatshisa but into ezokusemini waqala nje ukuba namayezi, test ngama-5-6 ke kuqale ukuthonda izulu lapha ebezalafana lapha abaye bethi liyana, ukuphumula ngaleyo kanti liyana kancane, so kathesi ngani sokutshintshile mbijani nje. So kwani uyaqandelela.
Ye kodwa singathi isikhudumezi lesi ebesikhona siphathe njani abantu?
Ngokubona kwami ngibone imbiko ethize ekade yani yahamba nje ebulenjini sithi yona sukusela izolo kuzekeze kuyefika kubo 14 kuzawa ukutshisa kakhulu kwedlulayo okungajayelekanga ikakhulu khona ngapho koBulawayo ku-White Bridge lezinye indawo. So namhla vele besikhangela ukuthi sizabe siphekwa lilanga sibele kuzwayo. Labantu emini yathi bekhala nje besiyatshisa, kulomuntu othe izolo yena ke utshawe likhanda, abaye bekhala ngemungula, hayi utshise kakhulu izolo sibili, but namhlanje hayi awuzange kube khanda izolo, kodwa izolo lokutshisa kwamanzi anajide noma ofisini abantu abasingezela khona, kade kukhudumala sibona into kuyatshisa okuzwayo, kona singazi kusasa ukuthi kuyavuka kunjani, njengabe abomomkhadi balikhona na kuyagqika inxenye kuyaqala futhi ukutshisa futhi kusanje kusene kusasa.
Isikhudumezi lesi sithinte njani umsebenzi wenu?
Kuyisa ngaphansi kwalokho ethi nesikhiwa ngama makeshift shirts. So amanye akhona vele kalungelanga nje ukuthi umuntu ahlale khona asebenze kahle. Kuyi-umbrella encane vele engxenye ebhobokileyo futhi. So abantu abaningi bethwele nzima kakhulu abathengisayo. Abanye bathengisa into ezicandayo kunoku amakhula box abona mnede lani kuzonokunzima ngoba vele kuhle kuncibilili ke nje lokudla okunye abakuthengisa kucaba abantu ayokuchaya egcekeni ukuthi awuhlawula ndawo laphela ama-shirts ongahlala kuhle khona ngathi ukuthi umuntu uhlezi ethengisa uhlezi ngaphansi kwesambulela but iy'mpahla zakhe zihlezi elangeni ngoba imali yokuthi athenge ishedi enkulu yabe enganayo. So abantu abaningi bathi bethwele nzima. Kathesi futhi njalo inkinga esikhona ukuthi nxa izulu liqala ukuna, so abantu abaningi sibele bevale emasizweni ngathola bethi bevale bekuqhuba kitchen. So kunobunzima kakhulu vele ungakhayela nje kuthi azokuthola ama-6 lapha ngeyadlule emaketi laphana elokhuzeyayilenders. Abantu sebethile impahla zibalekile bathiya abafana bezikaniya ukuthi bathwalele. Okutshengisela ukuthi izulu abethalile kakhulu kuyaba vele ludubo izinto zibe manzi kube lokunzima. So abantu vele abasebenzayo baphansi kwelitshele mbokodo izulu liyana kumbe kuyatshisa ngoba indaba asebenzela kuzo kazilunganga. Kathesi khathi izulu vele sokuwayisi izulu lingana kehle kube vele kwemanzi abantu kumele bebaleke. So sesingena vele unolumbasolo December kathi kuyaba nokuzima kakhulu kwabantu abasebenzayo.
Umnumzana Michael Ndiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Ikroniko ithi sokusungulwe isitimela seZubco esizathwala uZulu wakoBulawayo phakathi kweviki sisuka edolobheni sisiyaphelela elokitshini leCowdrey Park. INewsday yona ibika ukuba uhulumende usethembise ukwengeza iholo labaphathi bezikolo ngesilinganiso esiphakathi kokulitshumi ekhulwini i-10% kusiya ku-20%. 5%. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salubonani ku Studio 7 njani? Impela ama audio amakabalwa lokho ngiyafaka lapha kabalwa ngithi phambili ngizwela kithi. Ngixwayise nje ebantwini bonke laba ngoba ngiyayizinto lasetokwane ithi i tribalist ayifuni kodwa ayomuntu kamthwakazi angazi o yena akazange afelwe ngabantu o izihlobo through igugurawunde o funa maybe yena ngendlela engayo udlale zano so besicela nje ukuthi ne abantu basetokwane babe kwazi ukuthi umthwakazi ukhona ene umthwakazi umela abantu basemathebelethe.
Siyabonga ku-Studio 7, siyabonga kakhulu balaleli be-Studio 7. Hayi, thina sithanda ukubingelela kakhulu izihlobo zethu esihalisuphi, ama-councillors ethu ku-Ward 19 ehalisuphi, sibingele konke izihlobo zonke. Kodwa into yakhona esihluphayo lapha yikuthi kona sibe e-connect. I-connect siyayiswela esikhathini esiningi nxa singapha kuleli cele lethu. So amadatha ecine sephela singazange sikhulume nabantu ku-Studio 7. So besicela ngomusa ukuthi khona bakithi e-Studio 7 nxa ukuthi ehluleka isitshele sidinga amalayini angcono angasisebenzela ngoba nxa sesithi akhuluma nabantu emakhaya ngapha sehlule ukuthi sikhulume le mkhuhlane sesihlulela lokuyikhuluma i-econethi yethu ngapha ungani uthiwa isincindezela iba khona ekuseni ngo-8 okuthi kutshaya 7 okuba kusela lutho ebusuka sakhuluma abantu emini sebasisebenza. Sicela ukuthi i-Studio 7 bakithi balalele lani lisincedise ke entweni yethu le siyabonga.
Sanibonani, ninjani bakithi? Ngicela uncedo kakhulu. Kunosisi engimkhangelayo, engifuna ningikhangelise bakwethu, ningincede. Igama lami nguVicente wakomoyo, ngisuke esigabeni sasePlumtree. Ngikhangela usisi okuthiwa nguSikhangelo wakoNdlovu, okanye Sikha wakoNdlovu. Ikhaya lakhe lisendaweni yasesigodini, but uthi wathi kimi akasahlali esigodini, sehlala phi eBulawayo ngoba abazali bakhe bonke bashona basebemuvelwa endaweni yaseBulawayo. Lapho eBulawayo engakwazi khona ukuthi kukuphi kwendawo. Usisi Sihlangena, I think mangicabanga kwaku-2005 or 2006 khona lapho sahlangana eBeria eSouth Africa. Sahlala nje kancane, zange sihlale isikhathi eside. Kwaba kungumuntu obapreki, ngase ngiphelelwa ngumsebenzi, ngase ngizodinga umsebenzi endaweni yaseCape Town. Ngamcontacta kanye ufika kwami eCape Town, ngamthola, ngathi ngiyazama ukumcontacta, angisamtholi lowo muntu ngoba ngumuntu webreki. Ngicabanga ukuthi lapho khona unomntana. So bakwethu, ngicela usizo please, ongabe mazi angincede. Unosisi wakhe kuthiwa ngobuhle, kuzokubhuti wakhe omunye kuthiwa ngoLeslie. Inamba ningangithola kuzo, bonke ngabakondlovu labo bantu. Inamba ningangithola kuzo zithi 076 500 3305. Ngiyabonga bakithi.
Salibonani Studio 7, salibonani ndani balaleli izo zonke indawo emhlabeni. Ngithi lami mfako wami umbono namuhle kuseni ngendaba le eZimbabwe. Ngicela ukwazi kulabo abanye abaZimbabwe besindebeleni abathi bona umqondisi uyi-tribalist. Ukuthi kwenziwa yini ukuthi eZimbabwe umntwana ozelwe emathebelelendi elesibongo lebizo lesindebeleni angeke aphuphe ukuthi angaba ngumkhokheli welizwe angaze abe gudu okungakanani. Kwenziwa yini? Angithi yizwe ipolitiki ezatshiya zifakwe ngabomgabe ukuthi umuntu wesindebeleni vele sekungani kungumthetho ongabhalwanga ku-constitution yeZimbabwe ukuthi kule minye imihlobo eyiyo efanele ibuse. Amaphathi wona lawo esikhuluma ngawo ozanu PF labo MDC into ababenza ukuthi kuthiwe ebona yibo balobo leadership asuke emashonaland kulokho kuyiconstitution kamgabe engabhalwanga yena le yakudala ukuthi umuntu wesindebeleni ngeke abe ngupresident. Ayisiyo yini tribalist? Wenzeni umqondisi ngaphandle kokuthi uzama ukulibonisa into obvious lana eliyibonayo phambi kwamehlo enu? Why lingazenzela okwenu lithanda ukulandela abantu kanti bayalitshengisa ukuthi ngeke life laba ngabantu emehlweni abo loba liya fisa loba kalifisa.
Kukanjani balaleli be-Studio 7? Ngivusa uNhlanhla Mahlangu eButswana eFrance Town. Ngivusa umama uNhlanhla koMatshivovo. Ngivuse lo nkomo RJ. Ngivuse lo mdala uNdevula uSathulane. Ngivuse lo Paul Ngwenya umalumama oyinyanga. Lo mzamo uJabu Ngwenya othanda utshwala. Yevusa loba uMahlangu elusulu kondani eShawini. Ngithi linjani baba khona ngapho? Izulu selisina yini seliqasile kulima yini? Ngithi ngiyabonga ngegama leNkosi Jesu Kristu waseNazaretha. Amen.
Sanibonani balaleli beStudio 7 okhulumayo engubakisani ngokukhula kwesibongo sakoNcube okhulela endaweni yasematokonye. Ithanda ukubungelela kakhulu kakhulu kubongani mlilo uMatshawuke endaweni yasematokonye. Ngibingelele kakhulu uMkhize endaweni yaseNgwezi. Ngibulise kakhulu lona zakhele laphana eMatshamhlophe noBrian Dube enyulo bengula kobulawayo. Mina okhulumayo ngingubakisani wakuNcube isibongo mdabuka endaweni yasePlumtree eMatokonye.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba kuboshwe izisebenzi zomanyano weUnited Nations ezilitshumi lasithupha kwele Ethiopia. Umsakazo munye uthi njalo umsekeli kamongameli weMelika unkosikazi Kamala Harris ukwele France ukuyahlangana lomongameli walelo lizwe uEmmanuel Macron. Singene kudaba lweMelika. Inkampani yePfizer isilobele ugatsha lweFood and Drug Administration icela imvumo yokuhlaba abantu abaleminyaka esuka kwelitshumi lasishiyangalombili 18 kusiya phezulu ijekiseni ye-COVID-19 esithathu i-booster shot. Ijekiseni le ngeyokudlondlobalisa ubukhali bamasotsha omzimba ngoba amajekiseni amabili asehlatshwe abanengi esibabuthundu ngokuya kwesikhathi. Kumaviki edluleyo inkampani le iphiwe imvumo yokuhlaba abantu asebekhulile kuphela ijekiseni yesithathu le. Sixoxelo sebenza kwezempilakahle khonapha eMelika unkosazana Brenda Moyo.
Mina ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu nxa kuyukuthi abantu bazavuma ukuhlatshwa, ngoba ngiyazi ukuthi baningi abavumileyo ukuthatha ama vaccine akuqala, njalo abanye bavele bekukhangelela ukuthi kungathiwa sokulama booster bathi bazahlaba, kodwa bakhona njalo abanye abathi hayi, wona la ama vaccine vela okuqala ama jackson okuqala vele bahle bathi abafuni la kuzwa ngawo. So nxa sokuthiwa sokule eyinye esithathu booster, udaba lwakhona luzabanzima, kuzaqhubeka kusiba lokuphikisana phakathi kwalabo abasekela ama-vaccine lalabo abangawasekeliyo. Kodwa ebantwini abafana lami engingesabi lutho, mina hayi, ngiyajabula kakhulu ukuthi kuza kuba ne-booster, i-booster egoqela abantu abaningi. Hathi lokho kade sikuzo kwawuqala ukuthi kuthiwa kuzahlatshwa labo asebekhulile abaleminye imikhuhlane ebakhathazayo. Nxa sokuthiwa sokuhlatshwa laba abaleminyaka engu-18 kusiya phezulu, hayi, kungaba yinto enhle uma silalela abezempilakahle. Abantu abahlatshiweyo ama-vaccine la laloba bangaze bawubambe umkhuhlane we-COVID-19, kodwa kuba nganeno, akufani lalaba ababe bengahlatshwanga. Bembukela olunye udaba nje kunsukwane ezedluleyo ku-CNN, omunye ubabe ekhuluma ngokuthi yena wayengafuni ukuhlatshwa ama-vaccine la, kodwa wagula, hayi, uthi hayi i-COVID yamdabula yambekale. Uthi yikho lapha avuma khona ukuthi hayi, kungangcono abantu bahlatshwe. Khathesi ubaba wakhona uyakhuthaza abanye ukuthi hayi, hlatshwa nini.
Uhulumende weMelika siyazi usefake iziqondiso eziphoqa abezempilakahle, izisebenzi zakhe kanye labamankampani amakhulu ukuthi babe sebehlatshiwe kusiyafika umhla ka-4 ngoZibandlela. Ulubona njani lolo daba?
Lapha ke sokuza kuya ngokuthi amankampani akhona, ngoba mbona ukuthi olunye udaba olukhona ngolokuthi amankampani alezisebenzi ezedlula 100 yibo kumele baqonqosele ukuthi izisebenzi zihlatshwe lama jackson, kodwa abangavumiyo ukuhlatshwa ama jackson sokuzamele babe besenza ama covid test kaningi, njalo sokuyamele bagqoka ama mask. So sokusemuntwini ke ukuthi wena ufuna ukugqoka imask insuku zonke emchokotho, kumbe ufuna ukubulokhu siyaxhonqa amakhala usenziwa yona ama-COVID test wona lawo. Asazi ukuthi lapha kuzahamba njani, ngoba sibonile sibili ukuthi udaba lolu soluhanjiswe emthethwandaba. Ukuphikisana vela kusoze kuphele ntunga, kodwa-ke esikubonayo ukuthi laloba kulokuphikisana lokhu, bakhona abanye abaningi abasekela lolu daba, abangalusekeliyo nabo bakhona abaningi. Kuzahlala kunjalo kulalo kuthiwa i-divide, sibili phakathi laphakathi, abanye ngapha abanye ngapha, lokhe kudonselwana kunjalo. Kodwa kulaba abavumelana lakho kuyabe kuyinto enhle, ngoba lawe uzahlatshwa amajekiseni la usuyabo usulethemba lokubana impila kahle yakho isesimeni esihle. Laba laba abakhetha ukuthi bazaphikisana lakho abasoze bahlatshwa, basoze bavumela izisebenzi zabo ukuthi bahlatshwe lokunye okunjalo njalo. So kuyibo ke ngiyangizwa abanye bekhuluma besithi mzwani kubamba i-COVID la uzazizwela ngejazi lakho kumbe ngebhathi lakho. Kuyafana ukuthi emhlabeni vele empilweni nje kulezinto ukuthi lo lalo uyazikhethela ukuthi ufuna impilo yakhe ihambe njani. So ayikho khonoko, sizabe lokho silandela ke abezempila kahle sisiza ukuthi kuyini ke okutsha, ngoba mina ngokubona kwami sibili ama vaccine lawo ukhanya ngani into esesizahlala layo sibili. Ngikhumbula udokotela we-CNN uSanjay Gupta ekhuluma ngokuthi mbubhale udaba esithi kusukela nje khathesi kusiya phambili kumele abantu bafunde ukuphilisana la umkhuhlane lo we-COVID-19, ngoba ukhanya ngani yinto esizahlala ilathi okwesikhathi eside engasoze iphele. So ukuhlatshwa amajekiseni la nambona ngani kuyanceda sibili, mbona ngani iningi liyavikeleka njalo ayasebenza, kodwa nxa bekhona abangavumiyo singakuthini iqiniso?
Unkosazana Brenda Moyo usebenza kwezempilakahle khonapha eMelika. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umthethwandaba kamantshi usulahle icala lokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa ebelisetheswa izakhamizi zeBeitbridge ezimbili. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izulu libikwa seliqalile ukuna kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukutshisa okwedlulise amalawulo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.